lapho ngesindebele kulomutsho othi abandlwane benja nabathungululi langalinye nanxabezele langalinye. Lo ngumbono engikhumbula kahle ngisasebenza e-ZNCC ngo-2009 uWestman Ncube esese nguminista owawufakayo wacaca ukuthi yiyo kuphela indlela enganceda leli lizwe. Mina ubusele ungumbono wami kuze kube namuhla ukuthi as long as kusetshenziswa i-US dollar asisoze noba sifisa kanjani ukuthi siwukhweze umnotho waleli lizwe, ngoba uhle uthi impahla ezenziwa eZimbabwe zidule kula ezenziwa emazweni angomakhelwane, okwenza ukuthi kube nzima kubathengi ukuthi bazithenge bagcine bethenga impahla ezivela kumakhelwane. Yikho kuphela ungasiqedela udumo njalo ungancedisa ukuthi ilizwe lethu linjani likhulu.
Irandi lona lingenye imali emele isetshenziswe kusemthethweni elizweni, kodwa abantu bakhanya begijimela idola. Kanti kuhamba njani khona?
Hayi, kabagijimeli idola abantu. Inkinga yeZimbabwe ukuthi isililizwe elungumgodi wabaphayi. Abathi nxa bekhangela ulutho bakhangele ukuthi bazayenza njani imali. Okokuqala, kwasuka kwaba lento okuthiwa yi-cross rate lay. I-cross rate le eyayingasebenzisi i-official international rand to the US dollar rate. Wawuthola ukuthi irate esetshenziswa ezitolo lakwezinye indawo lapho kuthengwa khona yayiphezulu ngaso sonke isikhathi kulaleyo eyabe iyi-ruling at that day. Okwenza kwathi lo obambe irand wabona ngani uyaqileka nxa esebenzisa irand. Osuku kwasokusenza ukuthi mina nxa ngibambe irand ngiqale ngibhode ngidinge ozanginika irate ephezulu. Ngiqale ngibhode ngidinga amadola ngidinga ozanginika irate ephezulu phambi kokubana ngiye esitolo, ngoba nxa ngisebenzisa irand ngiyabebona nathiwa ngiyaqilwa. Kwabuya futhi lezikolo zaqala ukwala ukuthi abantu babhadale amafizi ngerandi sithetheka kubhadalwa ngamadola. So ngaleyo ndlela-ke abantu bekhangela ukuthi bayaluza ngokuthi nxa bethule amarandabo, baqala labo ukuthini babone enye indlela ukuthi hayi nxa ngile randi lami ngizaligcina ngize ngilinike lo ozanginika i-rate ephezulu. Yiyo kuphela isizathu sakhona. Konke lokhu kwenziwa yibuphangi lobugebengu babantu beZimbabwe, ngesikhiwa abakubiza bethi i-rent seeking and arbitrage.
Manje-ke nxa sikhangela lona udubo lwemali, ubona ungani ludubo oluzaphela yini ikakhulu nxa sekubuya ama-bond notes laza?
Luzaphela. Nxa ama-bond notes ezabuya luzaphela. Kodwa-ke mina lokhu engikutsho yikuthi ukwenza ukuthi i-US dollar libe yilo imali esebenza kulezi lizwe akusoze kulincedise leli lizwe. Ivele nje into ezanceda leli lizwe yikuthi sikhangele enzansi khona ngale sisebenzise irandi. Siyabe singalahlekanga kakhulu, kuvele nje amazwe wona lawa ungachiphi ufana leZambia probably amazwe wonke langomakhelwane irandi yilo alisebenzisayo, imali zabo zihamba zilandela irandi. Ngombono wami nxa singeza sibili kuhle ngokusemthethweni sivumelane ne-South Africa ukuthi kusetshenziswe irandi, kungaba lula lokuthi idola leZimbabwe libuyele, ngoba lizabe lilandela irandi. Liyabe lingamelanga zodwa, liyabe lilandela irandi, ivalwe irandi.